Intengo yempahla yezinto ezidliwayo lakho konke nje ongasetshenziswa ikanse okunye okumangalisayo. Nxa ngingathatha umzekeliso wesinkwa esesisuka kubo $86 kusuka kubo $90. Into njenge-cooking oil sikibo $400. Ama-diapers kumbe lokho okusetshenziswa ngabantwana okusazithubo khona sokubo $13,000 ibhokisi mbe singathi case cheese. Ekhathana kakhulu leholo labantu nxa unanzela ukuthi uhulumende ubephawula ukuthi laba abasebenza ezindlini lezingadini bazahola ama-$900 kusiya phezulu. Kodwa-ke nxa ucabanga ukuthi ukhona omunye umuntu ozahola $900 ngezindlela uyabohola izinkwa ezilithumi.
Abahlali bakobulawayo benelisa njani ukuthenga lezi mpahla? Zikhona yini ezithengiswa ngentengo ephansi phandle kwalezi zitolo?
Thina siyinhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association esesikunanzelele njalo sesikuthole ebantwini ukuthi abantu kabasenelisi ukuthenga, ngoba ungathi uyathenga phandle yebuye kungabe kunganithiwa kungaphansi nxa intengo yakhona siyinanzelela, kodwa bayabe befuna icash njalo kabasafuni ama-$2. Abanye vele abaningi bathengisa ngamarandi kumbe ngama-US dollar. Bonke abantu abahlala kuwona lo mhlubulo welizwe, Matewele South, Matewele North kanye loBulawayo, uzafica ukuthi abantu abaningi kabasebenzi njalo imali ukuthi bayithole kunzima kakhulu. Imali ebhanga isililihlo lentwala, ukuthi uyithole angazi ukuthi uyabugeze ngaphi. Abantu bayavuka ebusuku, abanye balala khona ngale, ukuthi uthole imali kube nzima kakhulu, ngoba amabhange amaningi ayakutshela ukuthi sifuna ukuthi sithole abantu abangu-50 kuphela yibo abazathola imali ngosuku ngosuku. Ngoba ngensuku zanamhlanje umuntu engathi ngizakuphi imali engaka nge-300 kumbe nge-400 kayeneli even ukuthi engi-cooking oil. Yona le imali entsha okuthiwa yangena ama-$10 lama-$20 mina nginje labaningi abantu kasikayibambi. Kodwa uzathola ukuthi osiphatheleni laba abaningi labanye nje abatshintsha izimali bayabe belayo ukuthi bayithola njani. Iyabe ingama-debug. Ipetroli ngomzekeliso besiyithela ngama-29 RTGS uvuke isithelwa ngabo-$86 ngabo-$76 kusiya ngokuthi uthela nga, kodwa yona iprice sibile bekwe nguhulumende lapha koBulawayo i-$76 yepetroli. Labantu abazabe begada mbe imithova mbe ngamabhasi labo sebezaba lobunzima obukhulu, ngoba kutsho ukuthi sokumele lawa akhwele. Khonokhana bekuzadala ukuthi inhlupho zonke zibe khona ngenxa yokuthi izinto zonke zi-influencer ukukhwela kwefuel.